Tika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 2 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele isiphathamandla sakweleBhilithane esifike elizweni izolo. Wacizelela isithembiso sakhe sokuthi uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ngakolunye uhlangothi isiphathamandla saseBhilithane lesi sisole udlakela oluqhamuke eHarare izolo. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland basola uhulumende weZANU-PF besithi kafuni ukugcwalisa umbuso wezabelo i-devolution of power. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mphathi ntambo wakweleBhilithane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika unkosikazi Harriet Baldwin eHarare namuhla wamthembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo njalo ezasutisa wonke umuntu. Ekhuluma ngemva komhlangano lo unkosikazi Baldwin uthe labo bakhangelele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela eqondileyo kungeladlakela. Asizweni amazwi akhe akhitshwe isigodlo seBhilithane ngemva kwalomhlangano.
I've also managed to meet the new president, President Mnangagwa.
Nivele tuba lokuhlangana lomongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Wagcizelela ukuzimisela kwakhe ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngalokho, eleBhilithane lamuhla linikeze inhlanganiso ezizimeleyo imali engange 5 million pounds ezaziphathisa ekusebenzeni lozulu kuyiwa kulolu khetho ukuze iningi eZimbabwe livikeleke kulolu khetho. Nikhangelele ukusebenzelana kuhlelo zulu weZimbabwe ekwakheni iZimbabwe elempumelelo.
Amazwi kankosikazi Harriet Baldwin ekhuluma lamhlanje obehumutsha ngosithandekile Mhlanga. Unkosikazi Baldwin usole ukutshaywa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi udlakela lwayizolo lolu luveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo kalusoze lube ngolukhululekileyo.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga. Kuyatshaywana uJoyce Mjuru bacishe bambulala ngamathe bembulalela ukuthi yindaba ekhankasa ebonana lomgabe ekhukhumeza ibandla lakhe. Nxa umumo wokukhankasela ukhetho ungakhululekanga, ukhetho lungeke lukhululeke. Ngakho izithembiso zikababa uMnangagwa zingafanana nezithembiso zomuntu olimenemene ongathembekanga kumbe nje othembisa into eyize, ngoba umumo kumele ukuthi ngayiwo shoyo ukuthi ukhetho luzakhululeka.
Ukhuluma ngokutshaywa kukankosikazi Mjuru labasekeli bakhe izolo, unkosikazi Baldwin ukusolile kakhulu lokhu wathi eleBhilithane lifuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Kukhona yini abangakwenza abeBhilithane ngaphandle nje kokwethula amazwi anjalo ngaphandle kokukhuluma nje?
AbeBhilithane babekhona abantu bebulawa ngegugurawundi njalo babelokhu besenza zona ezizithembiso sokuthi sibhekile siyabona, sibhekile siyabona. Ithemba lesifiso sethu ngesokuthi ngalesi sikhathi kumele baphakamele phezulu balumise uhlupho lungakaveli, ngoba layo igugurawundi yaqala kanje kubonakaliswa izenzo ezincane kutshaywa abantu laphana kulinywa zabantu laphana kwacina kuphubhiswa umphakathi wonke ngakho ababhilitani labemelika labo bonke abeyuroka amazwe lawe alamandla avela entshonalanga kumele ukuthi kathe sibambe ngenyawo ezimbili bathi ozashaya omunye ozalimaza omunye ozabulala omunye sizamenza njengoSaddam sizamenza njengobani sizamenza njengobani ngoba izikliwi lezi eziphethe umbuso eziphila ngokunatha igazi labantu zibulala abantu zibagqibela emangcwabeni angajoniyo ziyaqhubeka ngento eziyaziyo ngoba umcabango kaziwazi zazokubulala kuphela ngakho abeBritani labanye abamamazwe aphezulu kumele basukume bethu ozakwenza lokhu sizamfaka edele sizomquma sizomenza lokhu ukwenzela ukuthi kume ukuganga lokho okwenzakalayo phakathi kwelizwe laseZimbabwe.
Imali efika ku-£5 million le ephiwe inhlanganiso ezizimeleyo iBritani lamhlanje ubona iphathisa na ekwenqabeleni udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu kuyiwa kukhetho.
Okufunekayo ukuthi umphakathi losapho lwaseZimbabwe luphiwe imvumo yokuthi ngaphambi kokhetho lolu bafundiswe baphiwe ulwazi lonke abaludingayo ngokhetho. Khathesa abantu baphonga ukuthi ubaba uMnangagwa uthethe kubaba uMgabe wasokusiba nguye president. Bathi ulwazi alufikiswa ngebantwini ukuthi kwenzakale ikhulu kulabantu abathethe umbuso ngodlame. Kodwa kufakwa kumaphephandaba kufakwela kumaradio ukuthi umbuso nje usukile kubaba uMgabe waqhutshezwa uMnangagwa. Kodwa igama eliqondileyo lokuthi kwenzakeleni ukuthi ikhulu umbuso uthethe ngodlame langesikhaya.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombuso welizwe. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye labehlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland sebesole kakhulu uhulumende besithi ukhanya engafuni ukuvumela ukuzibusa kwezabelo i-devolution of power lanxa isisekelo sombuso sicacile kulokhu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Bekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe kobulawayo izolo, abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo laba bavumelane ukuthi ngempela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalaso isifiso sokuvumela izabelo ukuthi zizibuse. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi lokhu akumangalisi ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephumele egcekeni nyakenye ephikisa i-devolution esithi kudingeka imali eningi kakhulu ukuthi ifezwe.
Into yokuqala esizathu sokuthi sithi thina i-devolution ivele kayisoziphumelele yinto ekhulunywa yilabo abasemandleni kathesi umbuso welizwe. Bakutsho nje nxa sikhuluma uChinamasa so kubeka sobala engaqalisi ukuthi baza yesula uconstitution into yokuqala abafuna kuyenza. So lokho kusitshengisa ukuthi bavele balezizathu zokwesaba ukuthi ngaba khona devolution izabathathela amandla esiye zabelweni njengoba abakufuni lokho. Bonke abantu abangontando kayiphikisa abanyeke baphile ngedevolution. So sikhale nje ukuthi bavele baza yesula nxa bengeyesulanga kuconstitution baza sithulela njengalokho kade vele bethule since 2013. And so ukuthula kwabo vele kusobala ukuthi bavele kabayifuni ngenxa yokuthi izinto ezihlupa abantu eMathebeleni leMidlands kakhulu zibangwa yikuswelakala kwamandla ezabelweni.
Umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla leNational People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo yena uthe ngamanga akhulunywa nguChinamasa. Unkomo uthi iqiniso yokuthi izicukuthwane zezanu PF kazifuni izabelo zizibuse ngoba lokhu kuzaphambanisa ukuhuquluza lokutshontsha inotho yelizwe. Umqoqi wenhlelo ze Public Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe yena uthela nxa uZulu eke wabalethemba lokuthi into zizaguquka kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni kukhanya kungela tshintsho oluba khona
ngesikhathi amabutho ethatha ipower from uRobert Mugabe. Abantu babethabile ukuthi ngokuhamba kukaMugabe kutsho ukuthi into eziningi zizatshintsha kodwa ke akusabangi njalo ngoba uEmerson uqhubekela phambili ngombuso lo obusenziwa nguRobert Mugabe. Nanga ukuthi tshintsha ama-ministers akhe, wabuya wa-appoint again ama-provincial ministers. Okuyikuthi ube-violator i-constitution yaseZimbabwe. Ube kufanele ukuthi ngabe kutshintsha ubeza constitute ama-provincial governments. Kungakho-ke akutshintshanga lutho, lokho kuqhutshekelwa phambili kuncindezelwa ama provinces ikakhulu iMatabeleland, iMikens, oMaswingo labo Mtare, iManicaland.
Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye ophe imbono yakhe ngalolu daba.
I-devolution okwenza sikholwa ukuthi si-under threat ukuthi okuchiwo nguChina Masa kuyabe kuyikuthi umuntu ozwisisa indlela izane e-operator ngayo. UChina Masa into azikhuluma yize zicatshangwa izane. Kungaba yikuthi abanye bazame ukuba ukumbambata kodwa uChina Masa uzakufaka ngendlela bethe bevaleleni bakutsho ngayo. So kuqakathekile ukuthi njengoba sibona ukuthi kulokhu kwasukela ngo-2013 akulanto esiyenziwe in the implementation and akulanto etshengisa ukuthi bazayenza and sebekhuluma ngokufuna ukuyikhipha. Siqalise ukuthi sikhampenele ukuthi ngeke kwenzakale. So it's under threat ngoba kukhulunywa ngumuntu osebandleni elibusayo njalo ephethe isihlalo esikhulu ebandleni lelo.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngo-2013 sikubeka sobala ukuthi izabelo zelizwe kumele zizibe buse ngokugcweleyo okuyinto esekelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Izakhamizi zenkayi ezingelancwadi zokuzalwa kanye lezithupha zithi zilokhu zibhekane lengxaki ezithiyeneyo ezivimbela ukuthi zithole lezincwadi njalo zenelise ukubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe-voter registration exercise. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota selokhu uhlelo lolu lwasungulwayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa iZEC ithi inani lababhalise esigabeni zeMathebeleland kanye ledolobheni lakoBulawayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa lelakwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakala enkayi sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT kuleso sigaba uNkosika uKhansila Sicelo Mpofu ongumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council.
U-first round lana yokuqala kungakangezelele ukuthi ku-register abantu abangenazithupha especially abathalana nabantu abadala izizathu ezijini ukubhalisa babehluleke ukuthi ba-register. Then kwazobuyana abasongezelela kwasewamalanga awu-1-1 estation kwaba yi-1 day eGwiti primary school kwaba yi-1 day eGuwe primary school. But engakudiscovera sekuseGuwe ngaleto asilasidi yangikhona ngatholanisa ukuthi abatsha laba babethethe izithupha nabantu abadala izithupha lezo kwakumele zibuyiswe ngapha eGuwe primary kungakafiki ilanga lokuthi kuzorejista. But la zafikile anakhona ukuthi kuregister izithupha zingekho. So ngabantu abacina bengakarejistanga. But ke esesihlanga ukuthi abantu bafuna ukuthi bayiregister. So kukhathaza ukuthi lapho sokumele bayiregister khona sokusesenta enkayi senta. Lapho sokuhanje khona kube le ndleko ezithize.
Uhlupho lolu-ke olwezithupha kukhanya lokhu luqhubekela phambili yini kumbe kulolunye usizo abalutholayo ukuthi bazuza abantu amaphepha la?
Abantu babethethe izithupha. Izithupha zakhona kumele zaprocesswa eNkayi district. Kumele ziphenduke zibuye ukuthi iprogramu yanga sibuya ekungezelela ificane izithupha lezo zikhona. Yikho lapho kube lohlupho khona. Lakho kudiscovere ku-1 station ngapha eGwijazane kuthole. EGuye kulaba ngahlangana khona. EMajaha labo bahlangana lohlupho nje ukuthi abantu bebuya besithi bafuna ukuzoregister. Izithupha zakuthi bazazithola kwabo zatholakala sazingekho.
Ikhona indlela yokulungisa lolu hlupho.
Ngivele nje ukuthi ngifuna ukuhamba ngiyebonana nayo i-DCPS extra ngimtshele ngendaba yangkhona. But i-problem sikhona ukuthi abantu abana kuzothiwa ukhanya kumele sibakhuda ukuthi bahambe bayi-register ngathi i-district. Kutsho kule ndleko ngoba from eGuwe usiya eNkayi is $3 singitheni, which is $6. Omunye umuntu ungasumtshela ngalokhu ukuthi ngangcono uyebhalisa ku-district ethi ngiweste imali yami, yona imali ihlupha kangaka, ngangcono nje ngiyekele.
Inani-ke elabantu ababhalisayo bakhanya babuya yini kuzobhalisa abantu kumbe lokho indwendwe zezincane njengalokho esikuzwa edolobheni lakobulawa
indwendwe zezincane ngoba ngiyananzela ukuthi sekunabanye abangakwanisa iminyaka ukuthi baregister akade sebebuya bazofunda ubaregister bagcine sebephendula babazele befanele baregister bahle baregister ufacebook umasevisi lana wokuqala but engikwazi ukuthi abazange baphele bonke abantu bathiyeni basezindawo ekudingeni izimali ekutsheketeni lapha sokuthi umuntu athole imali okuthabe ezoregister nga kuba nzima abanye bakhona bona bacine bebanjwa yilona lolu hlelo lokuyocinile
ukhansila Sicelo Mpofu ngomgcini sihlalo wenkayi rural district council sixoxelaye ekhona le enkayi uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodlakela lwezombusazwe kulandela ukubhaxabulwa kakubi kukankosikazi Joyce Mutyuru labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukahulumende wakwele Kenya lebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Raila Odinga kuyaqhubeka kulandela ukuzifungisa kuka Odinga ngolwesibili esithi usinguye umongameli welizwe. Elemelika selethule imigoqo evimba amankampana kulelo lizwe ukuthengisela amacele alwisanayo izikhali kwele South Sudan. Inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa zithi zifuna uhulumende acacise obala ukuthi uhlelo olusungulwe ngamaviyo ezomvikela olokuzingela isigebenga ole-Operation Fiela kalusoze luqhubeke lubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Abakumanya mazwe abangenela umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachazele ngokusobala ukuthi kungani uhlelo lweOperation Fiela lungasazingeli izigebenga kodwa seludinga abakumanya mazwe abangela mvumo yokubaselizweni. Umgcini hlalo wenhlanganiso emela abakumanya mazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Mark Bafu uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolu hlelo lugxile endaweni ezilabaningi abavela kwamanye amazwe kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele South Africa.
We are requesting to meet the Minister of Police.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathi ntambo wogatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga ephelele uhulumende wethule Operation Fiela isibili ehlanganisa amaviyo wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika eziteza abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubotshwa labo abangalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi lobanje besekela ngokugcweleyo lolu hlelo kabathokozi ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sizwisise indaba leyo yokubotshwa kwabantu othiwa i-Operation Fiela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Fiela kodwa singakusekeliyo ukuthi kube sekubotshwa abantu abanelazincwadi zokuhlala la ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe crime.
Kulomhlangano abakwamanye amazwe laba abebesemhlanganweni lo oqoqwe i-African Diaspora Forum bebebize lo meya wedolobho le-Johannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa-ke i-ofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalo hlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha lugatsha lwendaba zasekhaya olwehluleka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababotshwayo yiziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okokuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leChickenin linqobe elezanakho elaseZambia ngethuka 1 emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe eluveve kobulawayo namuhla. UJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu lezanakho yilo eliqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala njalo elitshayela emambuleni nguCharles Sulu yena ohlohle ngemva kwemizuzu elijumilane. Igoli lelilize ngemva kokuba iqembu leChickenin lidlalise amathuba amahle amabili lapho abadlali balo ababalisa uInnocent Mchenekalo obedia Tarumbwa abehluleke khona ukulitshayela emambuleni. Iqembu lezetheke liqale ukuzenzela santando ngemva kokuhlohla kodwa kuthe ngemva kwekhefu abafana beChickenin baphenduke bengasadlanga nkotshana bathola amagoli amabili. UClemens Matau hlohlese udlalwe imizuzu engamachuma isithupha kwathi uApril Chirinda ulitshayele emambuleni ngemva kwemizuzu engamachuma isikhombisa lathoba mnembili. Umsekeli omkhulu weqembu leChicken Inn uMacLeod Moyo ujabule kakhulu ngendlela iqembu leli elidlale ngayo njalo uthi lilakho ukutshayezwayo lonyaka.
Hayi ke mithi mnandi kakhulu espressa singalahle ibhora mbona amathimu amaningi azakufa kunapha eluveve.
Iqembu leChicken Inn belisebenzisa lomdlalo ukulungiselela ukuqala kwemidlalo yeCastle Premier Soccer League yalonyaka. Eleza nakho lona belilungiselela ukuphatheka komncintiswano wokudinga intshantshu zezivukazi laseAfrika ngemva kokuba liphushe imidlalo yeligue lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo khonale kwele Zambia. Lo bekungumdlalo wesithathu iqembu lezivakatshi leli eseliwudlale selokhu livakatshele kwele Zimbabwe njengoba lidibane lele FC Platinum lanqoba ngefokanya. Laphinda njalo ladlala lele Ferroviario elaseMozambique lapho elinqobe khona ngefoka-1. Limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba ensukwini yezedluleyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lo Otis Ngwabi yena ocula umdumo we Afropop Soul ekwele South Africa.
Abahlabeleli abaningi abadabuka eMathebeleland bawela engulukudela besiyafuna impilo entsha eSouth Africa. Ngoba ke iningi labo lisithi umculo wabo awunanzwa eZimbabwe. U-Otis Ngwabi ungomunye wabaculi beZimbabwe osehlala eGoli. Njalo kulapha acindezela khona ingoma zakhe. Pho wena ke uqale nini ukucula?
Ngiqale ukucula ngo-year 2000 umculo wami ubizwa ukuthiwa yi-Afropop and Soul Music.
Ingoma zakho zizwakala zipholile kamnandi. Unamadlalade amangaki njalo oba umkela njani umculo wakho?
Ngilama album amabili, eyokuqala ibizwa kuthiwa Inkondlo Zothando, eyesibili ibizwa kuthiwa Zulu Zulu. Abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, bayawuthanda and basafuna nokuthi ngiwenze ngiqhubeke ngiye phambili.
Usuku ufikile, iye iye iye, angilali, ngisho nakancane. Lo mkhonto wami sizibeka kuwe, enhliziyo yami ayitheli ngawe, baby, angilali. Lali
Zihutelo za Friday lomculi we Afropop Soul Music Otis Ngwabi siphethe ingoma zakhe ezipholileyo ezithoba inhliziyo. Yena usebenza lobani kumdumo mnandi kanje?
Uyidlala delami lesithathu ngisebenze nobani elemoyo owe record label ebizwa kuthiwa yi Niche Elements. Ngathi ngafushane abantu abangenisa emculweni babu Khonti Mhlanga ubabongile Sikhonjwa Abethi Nyathi kunye nawe buti wami Ezra Chisa Spanda he contributed a lot in my career.
Othisi Ngwabi uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi ngeke aphume kuzingoma zakhe ezipholileyo ngoba yizo ezihambelana le voice yakhe. Pho ikusasa yakho ibona njani Ngwabi njengoba kuzinyana ukuthi abantu bathenge ingoma lezi?
Ikusasa lami lilokukhanya because sazoyenza more projects, more albums and sazokollaborate namanye ama-artists amakhulu. Balandeli bami nabalaleli ngithi please keep on supporting me. Ngiyabonga i-support yenu eninginikeze yona all these years. Ngiyabonga kakhulu.
Kanya siyamkhiphela umfana kaNgwabi eMzansi uthi kayindawo njalo ukucula kusegazini lakhe kakufaniseli besiphetheke yena othi Zingwabi ngomdumo wakhe olohlonzi ecula ingoma ezithobekileyo ezithandwa ngamantombazana yekela sithi molo molo ntombi akusimi naloo ngitsho njalo ingoma kaothi Zingwabi besikuhlelo Woza! Woza! Woza Friday! Yebo lempela vike mnandi. Ikhamba nami ngingu as a Jesus band.
Othisi Ngwabi ubehlabela ke kamnandi lapho ekuhlelo Woza Friday ihamba lejahelidala uEzra Chisa Spanda. Siyabonga Chisa. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lesiphathamandla sakwelebhilithane wagcizelela isithembiso sakhe sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi cha azikukholwa lokhu. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland basola uhulumende weZANU-PF ngokuvimba ukuzibusa kwezabelo i-devolution. Iqembu leChicken Inn linqobele zanakho elaseZambia nge-2-1 emdlalweni wokuzwana amandla. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.